VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 20 kuNcwabakazi 2018 nguNtungami Lenkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Na ulabazali ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na loba hathi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli.
ZANU-PF by way of percentages has performed a lot better than in 2013 emadolobheni. Uthe wena bathi sayethusela abantu satsho nje ukhetho. Abantu sibethusela ngathi thina siyise kade sithumela ivangeli lokumanyana lokubambana. Hambani emakhodi ngama-statistics ama-records awe-violence or political violence or any other stuff.
Kodwa abezanu-PF bayakuphikisa lokhu beqina ngelokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owanqobayo. Abantu abaphila lezifo ezithiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela ezibhedlela lemakliniki koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu kuliviki. Umnumzana Chamisa uthi njalo umanyano we-SADC kumele ungenele kudaba lweZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba wokuchathisa ngodaba olukhwezwe emthethwandaba weConcord lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli. Abekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bethula impumela ethi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kulolu khetho okuyikho okuphikiswa nguChamisa emthethwandaba we-Constitutional Court esithi yena unqobile. UChamisa uthi kungalesi sizathoke abomanyano we-SADC njengomzali wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika kumele asize luqhutshwe ngendlela lolu daba impumela yalo yamukelwe ngokuthula.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Nga ulabazali, ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na loba hathi. Indaba yokubonisa inhlonipho, siyabahlonipha ngoba yibo abalondolozi bakulesi sigaba. Kungakho sithembele kubo, thembele kubo ngoba beyibo abalondolozi bokuthula, ukuhlaliseka nokuhlonitshwa kwalesi sigaba.
Okusekelwe yisikhulumeli sikamnumzana Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda. UChamisa uveze njalo ukuba kungasisikhundla sikamongameli kuphela esiphikiswayo, sekulezigaba ezimbalwa lapho abafumane ukuba abe-MDC Alliance banqobe lapho kwaziswe ngabezek ukuthi abezanu-PF banqobile asebekuphikisa. USibanda ugcizelela lokhu.
UPresident uthi yena kathesi senama-MPs angu-21 ase-challenge kutshengisa ukuthi kawinanga ngendlela ephumeleleyo.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa uthi akulankinga lokho kuthiwo nguChamisa ukuba ulesiqinisekiso sokuba impumela yemthethwandaba izokuba ngenjani, kodwa okukhulu ukuba uZulu alinde olwesithathu ukuba luzobalethelani.
UChamisa ulayo, uMnangagwa layo ulayo, khonapho akusakhanya ukuthi ole confidence yeqiniso kuyini. Kodwa ke mina ukubona kwami uChamisa la uzamile ukuthatha inyathela kungaphuma kungayisiyo nto engamnceda, kungaphuma kuyinto engamsiza. Kodwa inyathela leli elokuthi bahambe kumthethwandaba lakho kuyakhanya ukuthi umnankagwa kakho kalali lula, ngoba laye ucina edinga le yamagqothake, kutho ukuthi kukhona udaba olukhona, into engayitsho kwakathesi.
UNtungagwa uthi umahluko khona kuphela ngalolu daba nxa seluqathaniswa leyenziwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai laye owake waphikisa impumela yokhetho, yikubana idale lomthethwandaba livumile ukuba luhlaziwe udaba olukhwezwe nguChamisa.
Umahluko okhona ukuthi khona umthethwandaba uzanika indaba le isikhathi. Ukubona kwami yiwo phela umahluko ongaba khona. Into esihluphayo la ukuthi laba abamela i-asithi ngamajaji babe gcotshwe labo ngukhulumende kaningi izikhundla zabo abantu bakahulumende, singathi ngaba-civil servants basebenzela ilizwe beholiswa ngukhulumende. Ukalutshwana ukuthi umuntu elume isandla esimnika ukudla, esimnika isitshwala. Ukubona kwami umahluko ngaba kuphela isikhathi ezokuthi hayi njengenyathelo labakhona, hayi sikhona ukulalela, kodwa ke ukuthi impumela ibe yiyo ezanceda uChamisa, hayi khonapho asimeleleni sibone.
Abe-MDC Alliance bathi ngaphandle kokukhweza udaba lwabo emthethwandaba ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli, zikhona ezinye indlela ezizosetshenziswa ukwenza iqiniso livezwe lanxa bengasatshongo ukuba manyathelo bani azolandelwa ukukwenza lokho. Bakhuthaza uZulu ukuba athandazele olwesithathu ukuba kube yimpumela ezasebenzela uZulu ezokwethulwa ngomahluli bedale le-Constitutional Court, njalo athandazele ukuthula elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kusenjalo isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uchasisele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngamalungiselelo aqhutshwe yi-MDC Alliance lamuhla kudalele Constitutional Court.
Asiyitholanga impendulo kodwa namhlanje sithumele i-petition entsha kumbe incwadi entsha eya e-court isithi yona icela ukuthi kungabi i-ZBC yodwa evunyelwa ukungena emthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu. Sizibone ngani bazasiphendula kusasa ukwenzela ukuthi kuqalise amalungiselelo okuthi laba abazabe bevunyelwe ukungena intatheli zendawo ezabe zivunyelwe ukungena zilungiselele ukuthi ziyenza njalo lokuthi umthethwandaba ubatshengise ukuthi bazabe ningani.
Amagqwetha yenu-ke asele mvumo yokusebenza.
Okwamagqwetha kuyinto esingayiqakathekisanga kangako ngoba sasivele sisule sazela sokuthi uhulumende wezanu njengoba esesaba kangaka amagqwetha ethu ngoba sithethe akhaliphe kakhulu. Sesicabangela khona ukuthi bazawalela ukuthi asebenze kuleli, kodwa siyazi ukuthi bavunyele ukuthi bangene kuleli ngalokho sesazise umthethwandaba ukuthi lanxa bengavunyelwanga ukukhuluma phakathi komthethwandaba bavunyele ukungena bahlale eceleni kwegqwetha lethu eleZimbabwe elizabe lilo isikhulumeli samagqwetha wonke kaPresident Nelson Chamisa.
Ye, kodwa bavunyele ukuthi bekhulume lalo lelo gqwetha eliseceleni.
Ye, lokho bavunyelwe kakwishiyo nto ebhalelweyo kumbe eyalelwayo.
Sizwa njalo uthi belisemthethwandaba we-Constitutional Court lamhla kuyini obekusenziwa kurejista?
Kulamaphepha amaningi ebesiwahambisa namhlanje afana lawona lawa awokuthi sifuna ukuthi imdathele zindaba zitholakale zivunyelwa ukungena zithathe indaba phakathi komthethwandaba. Lamanye amaphepha abe yisalela nje kade lokhu kubanilahanje.
Ngezindlela lingathi selusemaphethelweni udaba lwenu njalo lilethemba ukunqo.
Eceleni lethu amagqwetha kaPresident Nelson Chamisa noPresident Nelson Chamisa bahlangene kusisa namhlanje kwavunyelwana ukuthi amalungiselelo abo asephelile. Sokumele ukuthi kungenwe emthethwandaba ngolwesithathu. Khathesi okuzabe kusenziwa ukuthi sesizabe simelele ukwamukela amagqwetha ethu avela kwamanye amazwe. Sizothatha ngalokho okuthiwa ngesiwa ama-logistics ukubona ukuthi abantu bethu bakhona, abantu bethu banezimoto ezizabe zibathatha lapha zibahlala phana, amaphepha ethu wonke aseduze njalo alapho esingawathola khona ngesikhathi siwadinga.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Silokhu sikudaba lunye, umnumzana Chamisa usole kakhulu ibandla leZANU-PF esithi liyaqhubeka ngokuhlukuluza abasekeli bomanyano wakhe ikakhulu emaphandleni. UChamisa ufananisele libandla lamaqembu okholo lwesimoslem edlulisa amalawulo adume ngobudlova abalisa i-ISIS, i-Al-Shabaab kanye le-Boko Haram. Ngokunjalo uthi bazasungula umkhankaso obanzi emaphandleni bagxile impande njenge-MDC Alliance. Kodwa umeli webulili maWest edale lephalamende elilunga leZANU-PF umnumzana Dingo Muziphuthi uthi ngeke bakwenelise lokhu abe-MDC.
iZANU-PF ayisiyo party eqala izolo. iZANU-PF yiparty eyaqalwa kudala ngabantu asebahambayo. I-ideology yakhona yiyo esilokhu sisabambelele kuyo. Sinje lathi kasibuyanga lembono yethu ukuze siwine ama-election. Thina sabuya phezu kwe-ideology yayivele ikhona yahanjelwa empini. I-ideology eyafundiswa abantu ngaphansi kwezihlahla. I-ideology e-part of our living memories. I-ideology e-part of our culture and our ethos. So uyayikhipha njani iparty enjalo? Ngabe sisho njalo ukuthi uthi bayavuma ukuthi sokumele bamelele u-2023 ngoba ukududula iZANU-PF kukhona kuya-chance ngaphandle kwaleyo abayikhulumayo abazabuya behluleke khona ngoba iZANU-PF by way of percentages has performed a lot better than in 2013 emadolobheni. Uthe wena bathi sayethusela abantu satsho nje ukhetho abantu sibethusela ngaphi thina siyite kade sithumela ivangeli lokumanyana lokubambana hambani emakhoti kuledi ngama-statistics ama-records awe-violence or political violence or any other such. Ibona ukuthi kwakusenziwa ngubani nxa kwenzakala.
Kodwa iZimbabwe Human Rights Commission yakufakaza ukubana kwaba lokwethuselwa kwabantu lapha lalaphaya, kanti njalo ibandla lenu lalisebenzisa ukudla njengendlela yokudinga usekelo kuncitshwa abamabandla aphikisayo.
Ngicela ukukutshela ukuthi lapho esihamba khona emaphandleni esikhuluma labantu khona sithola kuyukuthi abantu abaningi abaholayo ngabantu be-MDC abakutholayo lokho kudla. Abantu be-ZANU-PF abakutholayo labo ngabakutholi bekutholiswa yikuthi ngabe-ZANU-PF. Ukudla lokhu is not a political program.
Kodwa le ikomishini kahulumende eyakufakazayo lokho, Mhlonitsho.
Ikomishini kahulumende, they are entitled to their own findings. But what I'm saying, I'm not speaking on behalf of government. I'm speaking as a ZANU-PF kada, ngikhuluma ngendlela esenze ngayo ukhetho. Izinto ezinje zizaqonda maybe after a few more years. Ubaba uMnangagwa is still going to commit himself. Angaqeda lokhu ukugcotshwa ukuze abuya nje. Athi now sanitize the party and sanitize government. Ngoba kulabanye abantu who are throwing spanners within the progress of the party. So kona lokho akusimangalisi ukuthi ungabe kwavela from a government commission.
Umnumzana Dingo Muziphuthi ngumeliwe bulili maWest edalele parliamente njalo ulilunga leZANU-PF. Sixoxela ePlumtree.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 Medium Wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWLE.
Umanyano we-MDC Alliance uthi amapholisa aqhubeka ehlukuluza amalunga awo ngokuwabophela amacala angekhoyo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Douglas Monzora uthi izolo kubotshwe ilunga lalumanyano eGweru umnumzana Paddington Japa Japa ngecala lokuphehla uDlakela. Siqoxele lunga le MDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuyasidanisa ukuthi izanu ilokhu ihlukuluza abalandeli bethu udaba lokuthi babahlukuluzelani bona beyibo abasebenza lezekhi baqamba amanga bantshontsha ukhetho besithi khona bona banqobile yebo naye bathi banqobile thina njengebandla le-MDC Alliance sasesidinga ubufakazi obuyibo obuzacubungula ngolesi sikhathi so abantu bethu sebefela khonokho yini angithi lilungelo lethu njengabantwana basezimbabwe ukuthi nxa kule nto ephambanisekileyo sile mvumo yokuya emthethweni ukuthi le nto iyelungiswa lokhu kuhlukuluza abantu kuyanceda ngoba amazwe wonke jikelele sebezibonele sasukutsho ubaba umunye utswankela esakhuluma ukuthi izane iyephula ulungelo loluntu sebekhombisile njalo siyazi ukuthi njengoba bekhona abantathela izindaba bangaphandle sebezibonela ukuthi sasikhuluma iqiniso njengebandla le-MDC Alliance.
Abagcini bomthetho bathi abantu abalakho ukutshengisela ngolwesithathu lapho okuzahluzwa khona udaba lokhetho lukamongameli enkantolo bazabaphatha ngesandla esilukhuni. Kuyini elingakuxwayisa ngakho abasekeli benu?
Thina abalandeli bethu ngabalandeli abalandela imithetho. Uma sifuna ukutshengisela njengebandla le-MDC Alliance siyahamba emapolisini siyebazisa ukuthi sifuna ukutshengisela ngelangelinje sitshengisela lokho abethu abalandela soze sixhokozele ngoba kakula sizathu sokuthi sixhokozele thina sikwazi ukuthi udaba lethu solungena kumthethandaba ngolwesithathu esabe sesikumelele impumela yakhonokho impumela le ezaphuma esingakwazi ukuthi yalimi njani yiyo ezasikhombisa ukuthi kwenziwa njani so abalandeli bethu bonke bayakwazi ukuthi okukhona kathesi yikuthi sonke sikhuphe ngamadolo ngoba okwenyama sesikwenzile osekusele nje ukuthi sithole impumela asilasikhathi sokuxhokozela thina ngoba udaba lethu lusemthethandaba.
UNkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance sixoxelaye ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukudonselana phakathi kwebandla le-ZANU-PF lomanyano we-MDC Alliance phezu kwempumela yokhetho lukamongameli. Lolu daba lusenkantolo njalo luza kuqala ukuthethwa ngolwesithathu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba izolo ezihlengeni ezithakazelelwa izethekeli zomhlaba eselambok lesesumbawa kwele Indonesia selifike kwabalitshumi. Umkhokheli wenkonzo yamakatolika emhlabeni jikelele uPapa Francis uthi inkonzo yakhe iza kwenza konke okusemandleni ayo ukuvikela abantwana ukuba bengahlukunyezwa ngokudlwengulwa ngamapriest njalo ozafunyanwa elicala lokwenza lokhu uzajeziswa kanzima emthethwandaba. Singene kwezempilakahle. Abantu abaphila lezifo ezitshiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela izibhedlela lemakliniki kwaBulawayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abaphila lesimo sezempilakahle okufana lengculaza bathi impilo yabo isengozini ngoba bayabandlululwa izisebenzi zezibhedlela lemakilinika. Lokhu kuphume emhlanganweni wohlangothi zabantu abatshiyeneyo abaphila lesimo sezempilakahle oqhutshwe kobulawayo. obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni elwela amalungelo abakulolu hlangothi eye Voice of the Voiceless, unkosazana Miles Moyo uthi kunzima ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yobandlululo.
Ulo bandlululo kakhulu lenzondo for abantu abaku LGBT community esibhedlela. So kunzima ukuhamba khona ethola usizo kakhulu mayelana lemkhuhlane yasemacansini. So isikhathi esiningi abantu bagcina bengahambi ukuyathola usizo ngoba besihlaba ukuthi bazaphatha kabi kumbe bazahlekwa kumbe bazaxotshwa vele. Njalo eminye imkhuhlane yenza ukuthiwa ubuye lo muntu othandana laye. So abantu babesesaba khona kufana ukuthi ebesekhuluma ukuthi hawu umuntu endithandana laye umfazi lingaphela ye umfazi kumbe umuntu endithandana laye yindoda laye yindoda. Abanye bayisaba ukuthi sebengaripoti emapholisini kumbe babotshe. So isikhathi esiningi abantu abathandi uhamba bethole usizo ezibhedlela zikahulumente. Into eqakathekileyo ukuthi odokotela lamanesi wonke umuntu osebenza esibhedlela afundiswe ukuphatha abantu ngenhlonipho njalo ngendlela efanayo. Ama-human rights akhangelele ukuthi aya ngawonke umuntu kungabi lokukhethana.
Obona ngocwaningo eVovo, unkosikazi Sikhululekile Sibanda uthi imikhuhlane yengulamakhwa ibhahile ebantwini abakulolu hlangothi.
Kuma Lesbian umkhuhlane esihlangana layo mostly ngama-STIs ukuhlangana lakho ezinye imikhuhlane lezi njengo-HIV we don't it's at a low risk ngoba kukalutshwane ukutola ama-lesbian ama-bisexual.
Ophila lobulili obukhubazekileyo uMemory Mpofu uthi kuba nzima ukuthola usizo ezibhedlela ngoba esibhedlela kuyabaphica ukuba baphila njani, kodwa babonga i-PSI ngokubamukela.
Fortuna kunzima because ngaze ngibe ligcikwane engabe maybe ngilitholile emuntwini wami. Kuba nzima ukuthi ngithole uncedo o nomuntu wami sithole incedo kumbe information ebhekane lathi mpelampela because izibhedlela eziningi babhekelelwa abantu ukubana kube ngumfazi lendoda. So uma sokubuya abantu abanjengathi kusuka kungasabele information eyiyo esiyitholayo because akula nto asilasifizo silitholayo kwamanje. Kodwa sibonge phela i-PSI ngokungenela kwayo ukuthi la izama ukuthi size phela i-key population abantu abanjengathi ukuthi sikwanise ukuhamba singama-partners siyathesta lo muntu wami nami ngikwanise ukufika ngibatshele ukuthi hayi mina ngingumuntu omeso ngithanda nalo muntu oyintombazane. So I think if i-PSI is the first start for Tina because hayi ama-public clinics for manje hayi asikatholi usizo uluqondane nathi ngoba sometimes ngiyasifika lapha emaklinika kufanele sifike sifihle ukuthi ngiyini. So bona information abayengiphayo yona bebhekane emuntwini othana nale ndoda kukanti mina ngisowumuntu othana nale ndoda. So ezibhedlela okwamanje kusasenzima. So for now sisasebenzisa i-PSI as i-spot sethu esingcono esithola khona information lathi ebhekane nathi.
Unkosikazi Patience Dube owekhopha Live Child Network laye uthi abasakhulayo babhekane lodubo lwemikhuhlane yengulamakhwa.
Okwakhathesi inani labantwana abathola ama-STIs ngingathi liphakeme ngendaba zokuthi young people are engaging kuma-unprotected risky behaviors.
Ethi udubo lolu lungaphela uma inhlanganiso ezilwela amalungelo abasakhulayo zingaqhubeka zibafundisa ngengozi zokuya emacansini umuntu engavikelekanga lokuqakatheka kokulondoloza impilakahle.
Nxa singaqhubeka sisiba lama-dialogues kakhulu laba abatsha sixoxisana labo ngendaba zokuzivikela emacansini. Kakhulu nxa singakhangela indaba yama-condoms nendaba yokusetshenziswa kwama-family planning, ufithi kakhulu nxa sikhangela indaba ye-family planning, ulutsha lwethu lukubona kunzima ukuthi luhambe ema-clinics lusiya-accessa i-service yonale ye-sexual reproductive health education ngenxa yokwesaba ukuzajajwa ukuthi kuyathiwa umntwana ole-15 years udingani, ifuna ama-condoms udingani, ifuna ama-family planning tip.
Iningi labasakhulayo labadala eZimbabwe bayabanjwa imikhuhlane ehlukeneyo yemacansini, kodwa kube nzima ukuyathola usizo ezibhedlela ngenxa yobandlululo okubikwa lokhu lumemetheka ikakhulu kwabasebenza ezibhedlela zikahulumende lamakilinika okuyiwephula ilungelo labantu kwezempilakahle ikakhulu abaphila nesimo semikhuhlane efana lengculaza. Ngimela iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu le-FC Platinum selikhokhela ngemiklomelo emine kungalane ye-Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempelasonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumajumi amahlanu lambili 52 ngemva kokunqoba eleChapungu nge-2 kanyanga ngomgqibelo. Limpumela itsho ukuba iqembu le-FC Platinum selitshiya iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yelenkezi Platinum Stars ngemiklomelo emine ngemva kokuba elenkezi lilwe ngejikilobhanqa 1-1 leqembu le-Chicken Inn. Iqembu lenkezi lona selilemiklomelo ngamajumi amane lathuba mnembili 48 ukuthi ele-Chicken Inn okuyilo elihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo ngamajumi amane lowodwa 41. Ekhuluma netathe zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele-Chicken Inn. Umqeqetshi weqembu lenkezi Platinum uNtondira Indiraya uthi akumethusi ukuba iqembu lakhe selitshiwa ngemiklomelo emine ngele-FC Platinum.
Okwamanje wonke umuntu ukhangele iqembu le-FC Platinum, kodwa okungithokozisayo yikuba kasisalanga kakhulu, njalo okumele sikwenze yikuba sibone ukuthi sidlala njani imidlalo eseleyo. Imiklomelo emine militshwane kakhulu, njalo akwaziwa okungenzakala kumidlalo elandelayo.
Endaweni yesine engalaneni imiklomelo kule qembu le-Cape United lona ile miklomelo engamashumi amathathu lesithupha, njalo elibe ngujikilobhanqa lelenikruti kungela qembu eleneliseyo ukulitshayela emambuleni. Ngaphansi kwengalane imiklomelo iqembu leMtare City libaleke emsileni lahlala endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi ngemva kokuba linqobe leJapan Mine 2-1. Njalo eleJapan Mine leselijeke amanye wonke amaqembu ngaphansi kwengalane, kuthi phezu kwalo kule qembu leBulawayo City lona elinqotshwe nge-2 kanyanga leBlack Rhinos. Womathathu amaqembu ahlezi endaweni ezingaphansi kwengalane yemiklomelo ale miklomelo elijumi lanhlanu, kodwa ehlukaniswa yikuba amanye ahlohle kanye lokuhlohlwa kaningi ukwedlula amanye. Iqembu lenikruti ilo lihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo, okutsho ukuba nalo lisengozini yokugunyulwa kwisigaba saphezulu ma imidlalo ingaze ifike komdindi uyacina lilokhu lilapho. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siqhubeke ezosuku ngodaba lukaMnumzana Kofi Annan, yena owayengunobhala jikelele womanyano we-United Nations obhubhe ngomgqibelo eseleminyaka engamashumi ayithoba mnambili 80 years. U-Annan uqhubeke ngomhlonitshwa lanxa nje ebesesukile esikhundleni sokukhokhela lumanyano. Abanengi bathi uza kunjulwa ngemsebenzi emihle ayenzayo, kodwa abanye bathi kabasoze bawakhohle amaphutha akhe. Elinye lamaphutha enzakalayo ngesikhathi sakhe ngumbhuqazwe weRwanda, lapho kwabulawa khona lenkulungwane zabantu empini yokulwisana ngemihlobo umhlaba ukhangelelayo i-United Nations, baze bangenela umonakalo osufike ezingeni laphezulu. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uza nqoba kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngomthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu. Kodwa abezanu PF bathi cha, ngeke akubone lokho. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.